Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 29 kuNhlangula 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngazake sithi khona ama company ama China ke kule engcono kulezinye nxa sikhangela indaba yokubamba kubi izisebenzi.
Inkampani yakwele China Afrochina Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku eZimbabwe.
Ngizokukhangelela lokhu ukuthi bazaqalisa ukuthi bepheke into zawo ngama-US dollars ngoba uzabona ukuthi into eziningi isizithe ngaphandle kwelizwe.
Abanye osomabhizimusi sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela. Umthethwandaba we-High Court ukhulule umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana uBeti Masaraure, ngesibambiso se-bail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani yakwele China esebenzela eZimbabwe Afrochina Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku olukhulu eZimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uphenyo olwenziwe ngabomanyano wenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Trade Union Confederation, ITUC, luveza ukuba i-Afro-China Smelters ayilandeli imithetho yelizwe. Ukunje ibikwa yehluleke ukubhadala izisebenzi ngesikhathi, njalo ixotshe abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ingazange ilandele iziqondiso zomthetho okuxotsha izisebenzi kunanzwa amalungelo azo. I-ITUC iqhubeke isithi imizamo yokukhumisana umlotha eyenziwa ngabe-National Employment Council uyehlule ukuguqula lokhu njengoba abameli balinkampani bengazange baze emhlanganweni owenziwa mhlaka 22 Nkwenkwezi 2021. Linhlolisiso iveza ukuba abasebenzela linkampani bahlalela evalweni besesaba ukuxotshwa umsebenzi lokutshaywa ngabaqombisi balinkampani. Imizamo yokukhuluma lezisebenzi lezi yehlule ngoba zisithi ziyesaba ukukhuluma lentatheli izindaba. Inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ithi akulanto emangalisayo ngoba inkampani zabe-China ziyaziwa ngokuhlukumeza abantu eZimbabwe. Unobhala walinhlanganiso omnumzana Jafet Moyo uchasisa ngalokhu.
Ngazake sithi khona amakhampani ama-China ke kule engcono kulezinye nxa sikhangela indaba yokubamba kubi izisebenzi kumbe ukuyephulwa kwelungelo lezisebenzi. Sibona ke bayafanana ke ama investors avelela ku Asia kwele China babamba izisebenza lucuku ngokufananayo ngokubona kwethu. Kungachiyana nje kuphela ukuthi kwamanye ama companies sesilama strikes amaningi ukudlula amanye.
Uqhubeke sithi kumele uhulumeni weZimbabwe akhangelisise lokhu ngoba abantu bephiliswa nzima njengezigqili elizweni labo ngabokuza abavela eChina.
Kodwa ke akutsho ukuthi bangcono kumbe banganeno kumbe benza okubi okudlula abanye. Angazake sibanike ke imxomelo kumbe echo ukuthi bangaba phezulu kumbe okungakanani. Sibona nje ukuthi abantu babanjwa lucuku kuma investment wonke ama China. Indlela esibona ngayo nxa sikhangeleke ama reports avelela kuzisebenzi zonke nje ezisebenza kuma company ke eChina.
Kodwa benkampani AfroChina bakuphikile lokhu besithi inkampani le iphethe kuhle izisebenzi. Umnumzana Prosper Kufakunesi sikhulumele seAfroChina uthi linkampani iphethe kuhle izisebenzi esithi iholisa ingxenye yeholo ngedola leMelika.
We have taken note of your reference to the so-called report by Numais, even though we have not yet seen their actual
sasizile lokhu elikuchoyo ifuna ukucho kuba inkampani yethu ayizange ihlule ukubhadala izisebenzi kusukela ngomnyaka ka-2013 ibhadala izisebenzi ngedola leMelika kungelani nobunzima obuselizweni, ukucho ukufa kunesu. Imizamo yokuthola imibono kakhulumende ngalolu daba ehlule ngoba umphathi ntambo obona ngezisebenzi umnumzana Paul Mavima ubengasabela ucingo lwakhe. Unyanga ezanda kwedlula umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko esithi uhulumende uzimisele ukuvikela izisebenzi kumakampani onke agoqela lawo asungulwa ngabadabuka kwele China. Abe ITUC bathi imizamo yokuba kulungiswa udaba lolu kulenkampani yehlula ngoba izisebenzi zixoshwa mahlayana kungelazizathu njalo zinganikwa ithuba lokuzivikela kulokhu abayabe bekuxotshelwe emsebenzini. Inkampani ye-AfroChina ingaphansi kwenkampani enkulu yensimbi e-Tsingshan Holding esebenza isemkambo omkhulu wemali owe-London Stock Exchange njenge-Metals Exchange. Iqhashe abantu abangaba inkulungwane lengxenye 1500. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abanye osomabhizimusi babikwa sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela. Ingcwethi zithi lokhu kuzalethela uZulu ubunzima obuphindiweyo. Abamabhizimusi bathethe leli nyathelo ngemva kweziqondiso ezethulwe ngumphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ngomvulo ngenjongo yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho. Ingcwethi kwezenotho zithi okwenziwa ngamabhizimusi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe ufuna kusetshenziswa idola leMelika kuphela kwesulwe elakuleli okuyinto engafunwa nguhulumende. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba kuchera.
Kukhanya njengani ama-measures awethulwe ngobaba uMthuli Ncube asenza ukuthi abantu isekhele amabhizinisi zethu kukhangelele lokhu ukuthi bazaqalisa ukuthi bepheke into zawo ngama-US dollars ngoba uzabona ukuthi into eziningi isithe ngaphandle kwelizwe. So nxa kuye ukuthi abala ama-US dollars baye bengakwanisi ukuthi barifile ama-show.
Isingathi le yinto ezaphazamisa uZulu kanganani?
Isebenzi yizo ezisebunzileni nxa singakhangela ngoba uzabona ukuthi isebenzi zikahulumende bayathola ama-Zim dollars, ama-US dollars ankhona malutshwane. Isebenzi eziningi u-private sector bezingatholi uholo ngama-US dollars. So kusitho ukuthi izenzo eziningi ziyazile ama-Zim dollars. Bayabe kumele bathengise ama-Zim dollars abo ukuze badinge ama-US dollars. So i-Zim dollar lizaqhubeka lisiwa njalo abantu makhaza bazaqhubeka basebenzineni ngoba ama-US dollars kawasikhilethi lapha eZimbabwe ngendlela esiyikhangelele yona.
Bakhona kuchera abathi okwenzakalayo lokhu ukuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe vele sowagxila kudola leMelika lokho okuthiwa yi-dollarization lanxa nje uhulumende engafuna ukuvuma. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
I-dollarization ngathi khona sile owenzakeleyo ukuthi asibuyisanga izindola ngendlela okwakumele siyibuyise ngayo. Uzakhumbula ukuthi abantu balahle ithemba ku-US kuZimbabwe dollar laphana ngo-2009 izimali zabo zithabalala. So ngo-2019 ebengama bond notes ubabunqube ethethi asengama $10 abantu bangasebenzisa $10 lawo. So abantu $10 lisebunzele lokuthi abantu abalathemba lalo ngoba labuya ngendlela engayisiyo. So kumele sidollarize sisele $10 ngendlela ezabuyisa iconfidence ebantwini ukuthi basebenzise $10.
Umnumzana Masimba kuchera ingcwethi kwezenotho. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungene esitolo sako Pick n Pay namuhla wathenga izinto ezigoqela amafutha okuphekisa, irayisi, impuphu, inyama, inamnete lamagwili esebenzisa ikhadi lakhe lebhanga elilemali yeZimbabwe. Le kukhanya kuyindlela kaMnangagwa yokukhuthaza uZulu ukuthi asebenzise imali yeZimbabwe kule Melika. Umteni wakompofu enkayi ofelwe izinkomo ezingamachumi amabili lanye 21 ngeviki edluleyo namhla uthole isipho senkomo ezilichumi lantathu 13 ezigoqela amathokazi lenkunzi eyodwa. Lesi sipho sivele kubalimi abafuya inkomo emaplazini asesabelweni semathebelele North. Kubika uEzra Chisaspanda.
Inkomo zakompofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le mule kade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa kokukhulu kangaka namhlanje kusisiwe ngesipho senkomo sokusekela uvuselela isipaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Pofu ocele usizo kungxoxwe ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe Umanzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafarmers athe ancedisa athe sizwa lo mkhosi ongangawona lo wasukumela phezulu bezwa ukukhala kwami. Nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamlimi mo ezinsikazi kule nkunzi A1. Inkunzi A1 yona le leni okuningi lokhu ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu phezu kwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile bangitshela ukuthi ayinkomo lezi abanike zona. So mina ngiziphathe ukuthiyana kula lezi nkomo kade ngilazo ngoba useyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola, zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zizokwenza imali, inkomo esezishiye nakalezo. So mina ngiziphathe indlela etshiyeneyo abakhulu lalezi nkomo kade ngilazo.
Umnumzana Jafet Jazz Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyo omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena-ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu amafamazi alaba esincedisaneneyo ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngotshisa lapho ukuthi undoda lo walahlekelwa zinkomo ezinenkangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakelekileyo. Wonke amafamaza adonethileyo ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini aweveterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamntu yinkomo lezi singathi ngumhlobo ongcono o-improved. Hayi inkunzi ayizileyo inkunzi engcono engumhlobo. Inkomo lezi zingasetshenziswa for ukulima kwenza nasilima sentshintshi yamadonku seyamatrakta like inkomo ibe nokufuya in-terms of what literally izathengisa.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sokuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafo ukuthenga imithi ebantwini laba ababathengisayo ezitridini. Okakhulu lisebenzi logatsha lwe-veterinary lilandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-veterinary ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu nje lowu nalowu usebenze njani. Ungavo ngokuthenga nje uthatha umuntu ngilaqiniso la ukuthi ngawusebenzisa yena.
Isibaya sasesivaliwe sathi ngci kompofu. Sebe inhlekisa ebantwini khona le enhlekisa enkayi. Namhlanje bayalala ubuthongo behle ngoba isibaya sasesivuliwe. Sebe lenkomo njalo. Ngimele Studio 7 igama lami nguEzra Jesus Banda.
Umthethwandaba we-High Court lamuhla ukhulule umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana uBert Masaraure ngemali yesibambiso i-bail. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Umahluli mnamato mtebetsi utshele uMasaraure ukuthi azibike emapholiseni kanye ngeviki achiye ingwalo zakhe zokuhambisa emthethwandaba njalo ahlawule inkulungwane ezingamashumi ayisithupha zamadola eyesibambiso. Esethula lesi sinqumo uMtebenzi uthe kakulabufakazi obulethwe edali obukhomba ukubana uMasaraure angabaleka lapho angaphiwa imvumo yokuthonisiswa evela ngekhaya. Elinye lamagqwetha kaMasaraure umnumzana Douglas Coulthard ugcizelele okukhulunywe umthethwandaba.
Obert Masaraure has been granted bail by Justice Mutevedzi. The bail conditions are that he is meant to pay $60,000 to the clerk of court, that he is meant to deposit his passport and report to the police once a week. The state had opposed bail on the grounds that Obert is a flight risk, which we had challenged and said that's not the case, especially considering the fact that this case has been there, the death happened in 2016. It's been a long time since then. There was a court inquest into this case, which found that Obert wasn't even present when the deceased died. And so the judge essentially agreed with us and said there was no basis for saying that he was that he's a flight risk, and granted bail.
UMasaraure ubotshwe wavalelwa esetheswa icala lokubulala umnumzana Roy Isa eJameson Hotel eHarare ngomnyaka ka-2016. Kodwa uyalelandula leli cala esithi wayengekho lokuba khona kusehlakalo sokuwa kuka-Isa eku-7th floor ehoteleni leyi. Ngolunye udaba obelusemthethwandaba lamhlanje amalungu amabili edale lephalamende angawo ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, omnumzana Job Sikhalala kodwa sithole, bazaqhubekela phambili bevalelwe bemelele ukuhlaziywa kwesicelo sabo sokuthi bavunyelwe ukuthonisiswa bevela ngekhaya ukubhadala ibay. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba waphezulu sokuthi usafuna isikhathi sokukhangela ukwahlulelwa kodaba lwabo emthethwandaba kamanje. Okulapho-ke ukulenkinga khona ngoba amagqwetha ababili laba ngabenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi bona akwaziwa ukubana ingwalo zokwahlulelwa kwaleli cala emthethwandaba kamanje zizatholakala nini. Usikhala losithole betheswa icala lokushoshozela abasekeli bebandla labo i-CCC ukuphatheka kudlakela olwenzakala eNyatsime eChitungwiza ngemva kokuthunjwa kukankosazana Mo Blessing Ali owagcina esetholakala esefile isidumbu sakhe sigqunywe phakathi njalo sesiwonakala.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngemizamo kahulumende wele South Africa yokuxotsha izizalwane zeZimbabwe esihlala kulelo lizwe ezilamaphemisi asephelelwa isikhathi. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani labantu asebefele kusehlakalo sokuswela umoya wokuphefumula imoto enekade bathwele bezama ukungena kwele Melika okungekho emthethweni seliqanise laya kwabangamashumi amahlanu lamunye 51. Umshayeli wale imoto kanye labanye abantu ababili sebebotshelwe lesi sehlakalo. Wake wasebenzela esikoleni sikamongameli wele Melika ese-White House uphe ubufakazi ekuthonisisweni kwabaphatheka kusehlakalo sokuhlaselwa kwedale lephalamende leMelika ele-US Capitol mhlaka 6 Zibandlela ngomnyaka odluleyo ka-2021. UCassidy Hutchinson ufakaze ukuba owayengumongameli Donald Trump akazange akushaye ndiva lapho etshelwa ukuba naso kulomonakalo abasekeli bakhe sebehlasela iCapitol Hill behlome ngemibhobho lokunye. UTrump uthi ukucutshungulwa kwalesi sehlakalo kakwenziwa ngemfanelo. Izizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika zitshengisele ngaphandle kwesigodlo sabenhlanganiso emanyana wamazwe omhlaba esigabeni esikhangele iziphepheli ese-UN High Commissioner for Refugees eRabat wele Morocco zikhonona ngemva yabantu ababezama ukuchaphela edolobheni leMelila kwele Spain. Ukufuthela na uqhubekela phambili phakathi kwele Democratic Republic of Congo lele Rwanda ngemva kokuba ele DRC lethese ele Rwanda umlando wokupha izikhali abahlamuki abalilwisayo abeqembule M23. Lolu daba lubikwaso lobangele uzulu we DRC ubana atshengisele esikolweni salelo lizwe iKinshasa esithi kabaphume baphele abadabuka kwele Rwanda elizweni la.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana noNtokozo Malaba Ncube, yena osebenza kwezempilakahle kwele Bilitane.
Edabuka ekhezi ngokuzalwa emaphaneni.
Uzakhumbula emaphaneni
sibi? Kodwa kakhulu kobulawayo laphayana,
Uzakhumbula emaphaneni sibi?
Khona lokho nje ngokuba hlaleke sasebancane nje kuphela sasihamba nje sisiyabona ogogo njalo kwakuthi nxa ngalokho besihlala kobulawayo. So besithi ma sisuka laphana kuyisikhathi zokuthi isikolo sivaliwe lathi sisiyavakatsha. Besivame ukuhamba ngesikhathi sehlobo sisiyakudla ehlobo labadala.
Ye, akusitshele ngenkosazana Malaba Ncube ukuthi khona manje ungaphi?
Ngisebhilithani lapha bathi kuseNgiland, e-United Kingdom.
Wenzani khonapho?
Ngisebenza ku-health and social care. Kusho ukuthi esikwenza lapha yikuncedisa nje siphathisa abantu kukhangela ngathi kukhangela abantu ke abafuna uncedo oluthiyeneyo sibile kakhulu. Abanye bengabe befuna ukuphathiswa nje ngezinto ezincane, abanye befuna ukuphathiswa nje ngakho konke ukuthi bekwanise ukumaneja impila kahle zabo insuku zonke.
Kodwa kuyasebenzeka yini khonapho nxa sikhuluma khonokho?
Yeah, ngingathi kuyasebenzeka kakhulu lapho e-UK ngokuthi into khona ukuthi mbona ngani kulomthetho mangathi ngakhanga isiza lapha ngikompare lasekhaya. Lapha kulemthetho elandelwayo encedisa ukuthi etshengisa ukuthi wonke umuntu is guided by ama guidelines akhona apho emsebenzini, ama rules lama regulations. Ongangokuthi kuyenza umsebenzi ibe lula kakhulu ngoba awusoze uphonge uphambuka nje uphonge usenza izinto ezingekho emthethweni ngoba ke ungatholakala sibili usulandelelwa kakhulu ngabemthetho.
Singathi ke nxa sikhangela konke ke ukuphila khonapho kuyaphileka yini kwele Bilitane?
Ngingathi ke njengomuntu ovela endaweni yaseZimbabwe ngizakuthi kuyaphileka kakhulu kodwa ke sikhanuka ukubana nxa usekhaya kulezinye izinto engazikhompezi njengokuthi ekhaya thina sikhule kuyukuthi kule iland inkulu kakhulu kithi okungangokuthi ma uhlezi even uhlezi emalokitshini laphana ulenje endaweni ezinjengasemalokitshini kuyabe uhlezi indawo indlu yangeni kuyabe kule space esikhulu kakhulu compared to la e-UK okungangokuthi simbone ngani sihlala izindlu engathi ezikhathini eziningi mina ngivame ukuthi ngama-box houses ongangothi ama terrace houses bezinye nje ama detached houses izinto ezinjalo ekhaya nxa ukhangela kubo lobhengu lalapha eluvesi sebele yadi inkala kathi but khona ukuhlaleka kuyahlaleka sithanuka nje khona lokhu ukuthi lawo uhlale nxa umuntu ongathi ungelamali etheni ngoba an average individual uyakuphonga uhlala nje izindlu zenalezo nje ngathi ama-standard houses awungeza kuthola ihadi lani emangalisayo ongaze uzikhompe njengalezi anama-hadi asekhaya sebungamahadi alingeneyo nje khona lokhu so kawuzukhanuke nje khona khani impilo esathi iphile ekhani lanokuthi ungakwanisa ukuba le hadi enkulu utshona ubhoda la ubona ukuthi uyenzani.
So lapha sibili lo thuli lolana lalulubamba umuntu egijima ethulini enzeni usakhula lapho nyabantu ungazani kuyahluphahlupha ukudla ke mancuba.
Ye uthuli sibili dube uyawuza ukhanuke sibili ukuhamba ngenyawo ngoba indawo yonke hayi ikhanya ilethara sibili uthuli hayi akufanani lasekhaya sibili siyakhana ukuhambe ngamapatapati iminyayo izizizwe zibemhlophe kakhulu but ye ukudla ukudla kurayithi kodwa ngathi nxa ngisithi kurayithi kuyatholakala kukhona akula kudla ushoda nje ngalezi nsuku nje kungathi lakho intengo sezikhwelile ngesikhathi ngesizathu somumo womkhathi bhe kodwa-ke ukudla kwakhona nxa ngikubalisa ngokukhangelisisa lokwasekhaya akufanani okwekhaya ngicabanga ukuthi ukudla kwekhaya kwakumnandi itesti yangikhona awusoze uyikhompele lokudla kwasekhaya abanye bathi i-organic food thina ekhaya laphana ukudla lokhana sasizilimela khona ngangiuthola kurichi kakhulu nxa usukukhompeya lala kudla kwalapha akula testi ezikhathini eziningi kudla okukhuliswayo kuyakhuliswa ukuthi kukhule masinya kuthengiswe you know i-fast market okunye ngibe sengicabanga ukuthi le organic food ikhona i-organic food but iyadura ngokunjalo kwesinye isikhathi kwamanye market lakho kunye kuyabe kubhalwe organic food but yabe ungekho organic such so ukudla kwekhaya ngicabanga ukuthi kudla okuright kakhulu sesikukhanuka kakhulu
ye kodwa likuthola okunye amacimbi lokunye okuthiyene khonapho
kuyatholakala ngoba bakhona abantu bakithi sebahlakanipha abaningi bayaletha ukudla kuyathengiswa lapha kulama-African shop.
UNontokozo Malaba Ncube usebenza kwezempilakahle kwelebhilithane. Okwamanje wathi sizwe umbono omunye umlaleli weStudio 7 phezu kwenhlupho izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezibhekane lazo.
Ibonani lonke basakazi bomsakazo uStudio 7 ngobutho lezemoyo lokhulumayo. Bengicela mina ukuthi ke mbuzo ukuthi uhulumeni wethu uthule uthini siphila kanzima kangaka kuleli lizwe laseSouth Africa. Idudula movement lena isithwali senzima, sithwele kanzima okokuthi silala singazazi siyavuka siphila yini. Sisacela ukuthi uhulumeni akalungise ilizwe lathi ke sibuye sizophila elizweni lethu lokuzalwa sisebenzele kithi ekhaya. Sithwele nzima abantu baphelelwa imisebenzi imihla lamalanga. Kumanje nje uhulumeni uthula abantu kuthiwa amapermit abangeke vuselelwe kodwa umnotho welizwe nangapho kwelakithi uyagugudeka imihla lamalanga akulanto ecacayo ebonisa ukuthi kunentuthuko ebakhona elizweni. Besicela bakithi ukuthi obaba ugawule labo lobaba uJoseph Chuma abayibo abayizikhulumeni zikahulumeni ukuthi lathi beke bedlulise yethu imilayezo eya kuhulumeni ukuthi sicela ukuthi uhulumeni akasilungisele ilizwe bantu bakithi. Sesikhathelwa ukuhlala emzini sesifuna ukubuya kwelakithi. Abake basilungisele obaba ugawule beke bayeke ukuhlala bedefend into engekho ecacayo nje ukuthi ayikho bethi bona izinto ziyalunga imigwaqo iyalungiswa kwela mgwaqo awukho umgwaqo olungiswayo sesike sawubona. Sicela ukuthi izinto zilunge xa kuyukuthi imigwaqo iyalungiswa sibuye ekhaya sizolungisa leyo mgwaqo imisebenzi esiyifunayo naleyo lathi ukuthi sizothuthukisa ilizwe lethu.
Lo ngumlaleli weStudio 7 ekhuluma ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inkampani yakwele China e-Afro China Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku eZimbabwe. Abanye osomabhizimusi sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.